sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uzakuqala mhlaka 21 yamhlaka 24 Mpandula 2021. Abantu bombukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana ngonyaka abangenza ukuza eTheka.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi zeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comment radio la sikubona sekuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eziyisificaminwembili. Amalunga ebandla lemthokazi yeRepublic Party athengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe kobulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo kobulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcini sihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uzakuqala mhlaka 21 siya mhlaka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo onduduziyatho. Umhlaka 21 kusiya mhlaka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 Mbandula nilama elivulelwe wonke usuku. Abaqala lombukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Uqhubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukhuthazwa ukunanzelela nokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Kusazise ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni la. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa. Izikolo ziyabe zifike mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukukhona usubulela abantu kakhulu esigabeni la.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhangeni ezibhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa neTanzania. Umhla ka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi kuthi umhla ka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli eMasikweni Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhla ka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266 kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usedulela loludaba ngokugcweleyo.
UNebhera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNebhera uthi okunye ukubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNebhera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNebhera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNebhera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhida lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNebhera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo UNebhera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangala maphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadeprive ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprive.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi uqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mhabakhaba Mkhwananzi inunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshanga 12 kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazovuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavileveni lawo amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho ekuqhubeka umkhuba wawo lokho ekuqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhatshwa besibencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhatshisa online okuyenziwa ke yiMinistry of Health. Abantu bakithi lokhu beqhubeka bengaqhatshwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thini lolu hlupho luphele luphele kwaMthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani? Njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr. Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona lanamhlanje yena ubaba Ndlovu usuke engumuntu othichayo kakhulu wasidlula wangani akaboni bantu sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthiyile emafensini ekampani zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane
lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party obexuxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka Unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engenasithupha. Unje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezigoqela izithupha, incwadi zokuzalwa lezinye. Ubevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi unje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwama-passport UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze ama-passport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumende kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangelamvesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho selikhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Ulanso namhla kuhlelo abisi zenkomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda ukuthakazelelwa usuku lokuba uZulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, siphoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma, okubandla le-ZANU PF. UMafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-Constitution ye-Zimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law, lokuhlala sizwanana. Kodwa-ke sibona ngani ibandla leli elithungamelwa ngobaba uMnangagwa selisidlubhedu, selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe esilawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha asekhanya ngani yiwo esephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki besithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane wona ukubona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho.
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Emini into engimarisayo uMthembu yokuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asika zesidliwe any violation uhlanganele vini kolapha kumlawo mina nginje ngiproduct yangena eParliament ngeviolation ngo 2015 sisawina noma babe silunga yechasini yebo bezange participate but we know the people that I stood with laba phela laba abantu embaziyo phela mina lasempumo masiphila songe yabo azinto we MDC but ubuye wazenza ngantu kona ungena as an independent but ukwazi ukuthi wena usupporta istructure as MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful. So if violation would have been an added advantage, it was an opportunity. We see it. Because a council in Ghana, the only one that see like, see we need a violation for the lay a country part in Ghana who are 28. Also the councillor who keep them sure.
Babu Umava, get a call up for.
Izano, Izigela. Izikhothamathe zabo omonzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacathe ku-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela umonzora ngoba nguye hamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahleka umyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sibe lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approache uPresident Mnangagwa we-ZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki ababasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi into kulama-war veterans abantu athongo esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe edeli 48 hours yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? Iministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokusiya kuHitler. Yikho ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
babuthuma khonapho kuthiwa ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngani.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ngifake emgcekeni ukuthi wona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle abatshontshayo besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye bezi besebenzisa ibizo leZANU-PF kukanti-ke iZANU-PF akayibhenefithi lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena lemuli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo okuyinto embi. Uhambela into naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi abakorrupti besenza konke okubi ongabela ngabe bayakwenza. Babisele buvilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ukubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona. Kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo. Sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first kumbe we are saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say silahlekile. In the card lay, you know, sina njengabantwana beZimbabwe asifundele ukuthi iZimbabwe first. Nxa ngibona itsotsi lami kuZANU-PF ngabe lisenza into yoganga, kangilibambe ngilikhuze ngilifake ngilichaye egcekeni laba. La yoba umafa xa ebona itsotsi lakhe ku-MDC ngale lisenza into yoganga, ngalibambe alikhuze alichaye egcekeni laba ukuze into le iphele. Mina ngomunye wakufisa ukuthi ngabe kuthiwa kona siya-adopta into enjengeyeChina ngalona corruption faka phambili ufake emdini laphana thatha umbhobho ubuza kuphele kakawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexuxa le-Studio 7. Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abe nkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo nguGibbs Dube ngisithi asidibane.